sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Mugela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 1 kuNcwabakazi 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
kuyingozi kakhulu ngawendlela abantu abamangayo emabhanga lapha bazathelana umkhuhlane.
Inani lasebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe likhwelile njalo izolo laya kumachumi ayisithupha lasikhombisa 67 ngemva kokubhubha kwabantu abalichumi lane.
Uhulumende wabahuquluzi uyathusela, uyabulala, wenza konke okubi kwenzela ukuthi abantu bebuyele emuva.
Abanye babantu ababotshwe izolo abagoqela isikhulumeli se-MDC Alliance uFadzai Mahere lomlobi uTsitsi Dangarembwa bamiswe enkantolo namuhla. Kukhunjulwa abantu ababulawa libutho ngosuku lwanamhlanje ngo-2018, iningi lisithi uhulumende ulokhe engakagcwalisisi izeluleko zeMohlante Commission. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani lasebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe likhwelile njalo izolo laya kumachumi ayisithupha lasikhombisa 67 ngemva kokubhubha kwabantu abalichumi lane 14. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi abantu laba ngababhubhe kusukela mhlaka 26 kusiya kumhlaka 31 kunyanga le esisanda kuphuma kuyo. Abalichumi babo ngabe Harare, kuthi oyedwa ngowakobulawayo. Omunye njalo ubehlala eManicaland, kuthi ababili ngabe Mashonaland West. Idolobho leHarare yilo elihamba phambili ngabantu asebebulewe yi-COVID-19 abangamachumi amane lanye 31, lilandelwa lidolobho lakobulawayo lona elilamachumi phose amabili 18. Ababanjwe lomkhuhlane izolo njalo bangamachumi phose ayisishiyangalombili 77. Lokhu kukweze inani lasebefunyenwe belesifo lesi ledlula inkulungwane ezintathu 3,169. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso esebenza lozulu eBulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Michael Mdladla Ndiweni.
Kuyingozi kakhulu ngawendlela abantu abamangayo emabhanga lapha bazathelana umkhuhlane, ngoba abantu bayaminyana, bayafuqana. Abantu babekhohliwe vele, bengathi abakaze bezwe ukuthi-ke ubhubhane lukhona lapha emhlabeni. So kungathi-ke imikhankaso ingayenziwa kakhulukazi laba abalesikhathi sokufundisa abantu bayefika endaweni ezinjengamabhanga lasemzileni yezimota, kodwa kungagcini khonapho. Ukuthi-ke le mali ibe khona emabhenki ukuze abantu bengalayini, lokuthi amabhasi abe khona abantu bengalayini belayinile amabhasi, ngoba nxa befonelela amabhasi laphana kusho ukuthi abantu bengathelana imikhuhlane. Akulungiswa indaba ye-transport, akulungiswa indaba yemali ukuze abantu basuke bengaminyani.
Njengenhlanganiso esebenza lozulu, liyabakhuthaza yini abantu Ndiweni ukuthi balandele indlela ezihleliweyo zokwenqabela lomkhuhlane ezifana le-social distancing kanye lokugqoka ama-mask?
Lokho esikhuthaza abantu ukuthi bananzelele umkhuhlane lo, bagqoke amamaski, bageze izandla ngesepa kumbe ngama-sanitizer. Kodwa usizi ukuthi abanye abantu uyabona umuntu evale umlomo amakhala esegqekeni, evele ekhohliwe, umbone edonsa imaski nxa sethi wabona amapholisa nxa ehamba endleleni. Okutsho ukuthi vele nje abantu bekubenzela nje ukuthi kuthiwe benze. Abanye even abanxa behlangana abangani bawo baba bevele bengagqokanga. Abantu bayathemba ukuthi umngane kalawo umkhuhlane, kodwa-ke lo mkhuhlane lo usengabamba even ngubani. Ngokunjalo kuyadingeka ukuthi even usiyahlangana umngane wakho ugqoke imaski ukuze uzame ukuzivikela kanye nemoli yakho lalabo bathandayo.
Umnumzana Michael Mdladla Ndiweni yisiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association. Abanye babantu ababotshwe izolo ngemva kokuphatheka kuhlelo lokutshengisela abagoqela isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance uNkosazana Fadzai Mahere, lomlobi odumileyo uNkosikazi Tsitsi Dangarembwa bamiswe emthethwandaba weHarare namuhla beseteswa icala lokutshengisela ngaphandle komthetho. Umantshi ukhulule abantu laba ngemali yesibambiso ibheyili ezinkulungwane ezinhlanu umuntu ngamunye. IZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi kubotshwe abantu abangamatshumi edlula ayisithupha phezu kokutshengisela kwayizolo. Kobulawayo khona inkantolo ye-High Court ilaye amapolisa ukuthi aveze umnumzana Tawanda Muchehiwa kungakedluli amahola angamachumi ayisikhombisa lambili 72 hours. UMuchehiwa ubikwa ethethwe ngamapolisa ngolwesine kuze kube namuhla akakasiwa emthethwandaba njalo akwaziwa ukuthi ungaphi. Umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa Spanda usole ukubotshwa kwabantu laba esithi kwephula amalungelo abo.
Lokhu kutshengisa ukuthi laba bantu ngamagwala, yibo abagcine sebesenza i-demonstration. Ngalokho sithi i-demonstration le eyabantu iphumelele kakhulu. Kodwa lokhu akusithusi ngenxa yokuthi vele uhulumende wabahuquluzi uyathusela, uyabulala, wenza konke okubi kwenzela ukuthi abantu bebuyele emuva bafinyele bathi finyo finyo ngoba uyesaba nje lesithunzisayo. Siyathaba kakhulu thina abe-MDC Alliance noma singasithe esiqoqele umhlangano i-demonstration le ngesikhiwa. Sibona ngani abaqoqileyo baqoqe ngobunono. Uhulumende ethe sithi uzadubula abantu emelele ukutshaya abantu kanti batshaya i-tactic abantu bazihlalela ezindlini kwagcina beswele abakwenzayo. Yikho-ke siyabonga mahlabezulu azange sibone udlame njengoba thina vele ethe sibona ukuthi laba bantu basimelele ngemkhonto lezibhamu lamahloka lezingqamu bede befuna ukukwenza i-genocide yona leyana abayenza nge-5th Brigade.
Umnumzana Felix Magalela Mafa Spanda ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule.
Kanti mina ngicela ukubuza ukuthi kanti shua abantu laba bakhuluma ama human rights. Ayi hayi hayi ayisikho ama human rights kataqalisela ngapi? Asibuyeleni phela sikhangeleni lo monakalo kwamhla ka-January labo kwabantu balahlekelwa impahla. Abantu uhulumende wagcina sebenzisa imali yakhe eningi kakhulu encedisa laba bezitolo abatshabalelwa izitolo. Kanti izitolo lezo njengoba zingeza abantu laba bazizamelayo zazidilizelwani abantu babelinyazelwani laba bantu. Wo nxa sokuphelile ukuganga kwabantu laba sokuthiwa human rights. Human rights, where do you start measuring ilokuze niyama human rights now usenza into eqondileyo kuloku ganga la? Ngako akusoze kuvumakale lokho ebantwini uhulumende ukukhangele uyakubona. Yikho ke imizamo yabantu bonke abayizana uPF babe bezama ukuthi bavikele uhulumende wabo. Uhulumende nxa ekhitshwa ukhitshwa ngokhetho abalungiselele ukhetho olubuyayo, hhayi ubudlwangu udlwangu lobudlova lobo sibubonayo. Abantu laba babehamba betshisa amathaya emgwaqweni bevalela labantu abafuna ukuyezibhedlela emgwaqweni kwesokuthiwa khona hhayi ilungelo lwabantu, ilungelo labantu, ilungelo labantu, abantu bezenza ubudlova obunjalo.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lezano PF. Uzulu we eZimbabwe ubekhumbula abantu abayisithupha abadutshulwa babulawa libutho ngosuku lwalamhlanje ngo-2018 kudlakela olwaqhamuka ngesikhathi sokutshengisela. Abanye besithi iZimbabwe Electoral Commission yayisiphuzile ukwethula impumela yokhetho. Abanye batshaywa balimala kakubi. Abalwela amalungelo oluntu abafana labeZimbabwe Peace Project bathi okudanisayo yikuthi izeluleko ezethulwa yi-commission eyaphenya isehlakalo lesi eMohlante Commission ezifana lokuthi amabutho kumele abuyele enkambeni zawo azikalandelwa, ngoba nanku amabutho alokhe enyakazela ezitaladeni njalo ehlukuluza uZulu. Lokhu kugcizelelwe yizigodlo zamazwe afana leNetherlands leMelika, zona ezithi imuli zabantu abafayo zilokhe zingakahlawulwa, kanti lamasotsha abulala abantu laba alokhe engakajeziswa. Kodwa umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende uphakathi kokuzigcwalisisa zonke izixwayiso zeMohlante Commission. Wengeze wathi amabutho asezitaladeni ngesizathu sokwehlisa ukumemetheka kwe-coronavirus. Kepha igqwetha umnumzana Jabulani Ndlovu uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usekuvezile kwacaca ukuthi akawahloniphi amalungelo.
Bona bathi bethatha umbuso kungani bazimisela bakwenza kwaba yinjongo yabo ukuthi behlukumeze amalungelo abantu, ngoba selokhu bangenayo akula langa or akula sikhathi lapho bakhe behloniphe khona amalungelo abantu. Owayizolo khona njengakho kuveza nje ukuthi bazimisele ukusebenzisa laloba yiziphi indlela ukuthi behlukumeze amalungelo abantu. And ukubotshwa kuka-Obey kuyikuthuka isekelo sombuzo, ngoba nxa uzabopha umuntu oligqwetha oyabe esenza umsebenzi wakhe kusho ukuthi labo obamelayo abaphephile neze. Kodwa ma sikukhangelisisa akumangazi, ngoba abakuqalanga kathesi anje nxa sinanzelela umbe sikhangela okwayenzakala emavikini adlulileyo, kwabotshwa amagqwetha othabani impofu omakanza labodumisane kobulawayo. So i-government yananzelela ukuthi akula nto eyenziwayo lanxa bengaze behlukumeza amalungelo abantu, lanxa ngaze behlukumeza amagqwetha ngokwenza umsebenzi wabo.
Ilanga lalamhlanje kulapho eminyakeni emibili edluleyo esibone khona amasotsha edubula ebulala abantu. Njengoba ebegcwele ndawana yonke wona amasotsha njalo izolo lamapholisa, singathi abantu bengaba besabile ukubulawa yini futhi kumbe besabe umkhuhlane we-coronavirus.
Amapholisa ebebhoda indawo zonke esethusela abantu njalo etshela abantu ozabonakala ephandle kumbe ozaphatheka ekudoyidoyeni uzatshaywa njalo uzabotshwa. So kuyisimanga ukuthi sibe lamapholisa angelanhlonipho lesisekelo sombuso, ngoba akule esisekelweni sombuso ukuthi umuntu ma engabe esenza icala, angisho ukuthi khona udoyidoya licala, ma umuntu engabe esenza icala akula lapho ovunyelwa khona ukutshaya kumele abotshwe ehanjiswe emthethwandaba. Kodwa kwenzakala eZimbabwe ukuthi abantu bagcina besesaba ukuthi bephume, kumbe into izolo bagcine besesaba ukuthi bephume ngoba bayakwazi ukuthi khona amapholisa ahloniphe isisekelo sombuso.
Umnumzana Jabulani Ndlovu ligqwetha sixoxela eseHarare.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela nampawa fubembula.
Kweze maphandleni lamhlanje indlala eqhubeka idlisa uZulu imbuya ngoluthi ngamandla kanye lokudula kwezinto sokusenza abantu abanengi baphile ngokucela njalo nje kubomakhelwane. Kubika intathelizindaba yethu u-Albert Ncube.
Izakhamizi ezigoqele Studio 7 ezigabeni ezijiyeneyo zeMathabeleland South ezigoqele Plum Trekkers eGwanda laseBedbridge zithi zidinga ukuphathiswa ngokudla ngokuphangisa ngoba zilakho ukubulawa indlala lonyaka. Igciwane le-coronavirus eselivalele uZulu emakhaya lalo selije izakhamizi zingela lendlela zokuziphandela. Isakhamuzi emajiya ematshetsheni unkosikazi Aletha Ncube uthi sebephila ngokucela ukudla kulabo abahola ukudla okuvela kuhulumende.
Khonapha siyenza okukuthi ekuseni sipheka amajodo abantwana badle, ntamama sesigoqoza kokokwizimputshwana okukhona. La bantu abahola i-social welfare balutshwani, yibo abethu kwesikhathi omnyanga aholo i-social welfare uhambe uyecela kuboleka igogo ukuthi mhla uthe wazuza ukudla la ukwanisa ukumbisela igogoko leliyami. Hhayi, simasimanga kahle. Besicela ukuthi ngaba kithi laba amadona abasizwela abasinika ukudla.
Amazwi kamancube agcizelelwe ngunkosikazi Mark Moyo oyisakhamuzi emawane, yena odwa urhulumente kumele engeze uncedo alupha izakhamizi.
Uyazi ngakade beholisa baholise wonke umuntu, hayi khona ukuthiwa kuyakhethwa. Ukukhetha kubo omunye engabeki imbiza eziko ozahambe ecela impuphu ephethele umgane, ecela impuphu ebantwini. Abagogoko amabili ungaba lo mnyama uhola elibolileyo.
Ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo sekutheyiningi lingasenelisi ukuthenga ukudla okugoqela impuphu. Kujesini isakhamuzi emawane umnumzana Gabriel Uphondo.
Indlala ikhona kakhulu sibili, kuyahlupha sibili ezinsuku ngoba sokubamba nje kwenkani ukuze uphile ngoba vele akula lutho ngoba ungananzelela ukuthi 50 kg 2000.
Isakhamuzi ePlumtree unkosazana Nokuthula Leya la uthi ngaphandle kuncedo oluphuthumayo abantu abaningi balakho ukubulawa indlala lonyaka. Amazwi akhathekelwe nguPrescious Gala ohlala eKezi. Usobhuku emswelamanzi esitezi umnumzana Godwe Ncube uthi ningi lezakhamizi selizemba egolide njengendlela yokuziphilisa.
Lapho abantu bakithi emakwe usosabathola ngenxa yendlala, sebedingi sebegijimela umkuntu kuyatshaya iganga, sebedina iziganga sibiloku ukuthi bazama ukudinga imali indlala nxa engangakude azuzi 2 points abasadli.
Inhlanganiso ye-World Food Program ebisiza izakhamizi emaphandleni ngokudla ithi idinga usizo lwemali eyizigidi zamadola angamakhulu amabili namathumi amahlanu $250 million yokuthengela izizalwane zakuleli eziyizigidi ezine ukudla. Kusenjalo uZulu emaNdebeleni seveze ukufuthelana kulandela ukubhubha kwamnumzana Parents Siri obengumphathintambo ezokulima. Iningi elifana lomnumzana Msizi Khumbo lithi uShiri bekungamelanga aphiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe ngoba elesandla kudaba lombhuqazwe weGugrahund.
Nguye uParents Siri lomnangakwa lomgabe labanye babo bakuzana PF ababulala abantu abaningi kakhulu eMidlands lemhlubulweni yamathebelelensi.
Ocubungula ezombusazwe umnumzana Bekezela Madumafuzwayo yena uthi ukufuthelana lokhu kuveza ukuthi ikomishini yokukhumisana umlotha e-National Peace and Reconciliation Commission ayikayenzi umsebenzi wayo.
Isesele umsebenzi omkhulu ekudileni le ndaba ye-Gugrahund lokuzokhulumisana labantu bedelise inhliziyo ulaka lonke olusebantwini lolu luyehle luphele.
Umongameli Emerson Mnangagwa uchaze uShiri njengeqhawe lamaqhawe lapho ebekwa izolo. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda uAlbert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana silo sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhla sixoxa lo nkosikazi Carter Richards ongumgcini sihlalo webandla leMDC kuWelsh branch eBilitane. Sihlaziya ukutshengisela okwenziwe ngabantu izolo phandle kwelizwe laselizweni besola abathi inkohlakalo eselizweni.
Hayi, ukuphuma kwabantu emazweni kube into enhle kakhulu njalo kudingisela idemokrasi ukuthi amanye amazwe sibili ayemukela idemokrasi njalo ayalandela imithetho efakwe elizweni ukuthi abantu kufanele badingisele ngokukhululeka bengayithuselwa kungalabo vikivikela ukuthi babatshengisele insolo yabo ngoba kuvele khona kulilungela abantu ukuthi uma kunento abayifunayo batshengisele esilungu ukutshengisela kwakhona kungekho violent kulandela umthetho obekwe lelizwe kuyinto eqakatheke kuyinto enhle kakhulu and abantu baphumile ngapha eBritain hhayi uyazi bekukuhle kakhulu kumangalisileli khanda uyazi betshengisela ukuthukuthela ngento ezenzakalayo elizweni ungakhangela ukuthi ucorruption liyana imali abayithathayo iyakwanisa ukuba isayisteni ilizwe lethu
ungathini ngendlela amapholisa aphethe ngalo lolu daba eZimbabwe sibona labesifazana ababotshiweyo ngokuthiwa baqoqa ukutshengisela lokho kumbe batshengisele
ukhanya ngani eZimbabwe umthetho ukhona ubekiwe ukuthi abantu ba-express ama-freedoms of all kinds of expression la ukusula ngendlela ezithiyeneyo kodwa umthetho wakhona ungavela upractice ufake into practice ukhanya sukhambani ezininjalo so kuyinto engani iyakhambanisa abantu izigodi ukuthi kanti osokuyikho sekufanele sikwenze kuyini siyakubona nje ukuthi ihulumende yeZimbabwe iyabreak irecord yeku-abuse ama-human rights of all kinds violation of human rights of all kinds be they sexual violation be they human rights be they freedom of expression lapho kufana labanye bebotshwa abama-marginalis abayibo abathabi bezindabo abasinikeza izinto ezenzakalayo elizweni kunokuthi bona bekhangelele ukuthi babunge abantu abanjengabona labo nxa beveza ukuganga okukhulu okungaka kuyisipho esinikeza ihulumende ukuthi khangelanini lapha kulento embi eyenzakalayo kodwa ihulumende wonke umuntu obeza into ezinganalezo ukhanya ngani esenza into embi sase sikhanyise ngikhanye nangabona kulabantwana futhi abanye abankazana aweyunivesithi laphana abanye ababebejimostreta ngokuthula belandela umthetho obekwe yiwo ihulumente baliphicine bebotshwa njalo so ngasikwazi ukuthi uhulumende wethu usefuna ukuthi senze kanjani njalo sibona ukuthi lapho xa kufakwa lamapholisi ezindaweni namabutho abayibo abathi afanebese babe basigcine basikhangelele basivikele thina ekubeni kuvela ezindaweni ezithiyeneyo kodwa asikwazi ukuthi kathi sebevikelani kathi basikwazi ukuthi kuhamba njani
ubona ikusasa injani njengoba sokusobala ukuthi abantu abangeke batshengisela ezitaladini ungathi uhulumende kodwa umbiko usitholile yini ukuthi abantu abajabuli ngaye ovela kwamanye amazwe kumbe ubona iphumelele ngokuthi abantu abaphuma baya ezitaladini eZimbabwe
ayi uhulumende weZimbabwe yena uvele kalalele ngoba uhulumende olalela isizalwane sayo okwakufanele akwenze ekuqaleni khonapha uma abantu beqala ngokukhuluma ngama-demonstrations lawa aka-31 July kwakufanele ukuthi babize abantu abamele amalunga lawo ayekhuluma ngama-demonstrations bahlale lawo phansi bebalalele bethi kathi siyezwa ikhuluma lapho ukuthi liyatholathola usuku lweni kuyini kasihlale phansi sikhulume sibumbe into into sindawonye kodwa a-a sezwa nomunye nje uthinamasa laphana ikhuluma ngokuthi abantu kufanele bethaywe xa besiya kuma-demonstrations kathi abantu bazatshala njani
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Carter Richards, umgcini sihlalo webandla le-NDC kugatsha le-Welsh Branch eBhilithani. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Sibongeke uSithandekile. Sizigqibeke ezosuku ngohlelo liphuma lendaba seluphiwa lijahe lidala uChris Gande.
Lina litshona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu siqoqa lomnumzana uMqondisi Molo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ukuba ingxenye yohlelo lwanamhlanje baba Chris Gande labalaleli. Thank you so much.
Ungasitshela ukuthi ubona njani lokhu kade kucatshangelwa ukuthi kungenzakala kodwa akwenzakalanga. Kungakuhambe njani?
Thina savele sakusola kusukusela ekuqaleni lapho esazibuza khona ukuthi laba ababezithi bayahlela lolu bhikitsho okwakubenza benike uhulumende kamnangagwa amalanga angaphose fike 30 kumbe ngithi nyanga yonke inotice yokuthi bazabhikitsha okwakuyikuyini, ngoba sananzelela ukuthi uhulumende weZANU-PF asohulumende ongamnika ithuba lokuthi umazisa ukuthi kulento ofuna ukuyenza athule nje agoqizandla ukukhangela. Sasibona ukuthi nje ngamadobhe nje kudlalwa ngempilo zabantu. Uzananzelela ukuthi sokuvela kathesa ukuthi lolu bhikitshi lungani beluthatha futhi laseceleni lwabantu bezanu. Ngabona ubonile ukuthi Politi Bureau isuspendile abanye abathize ukuthi abatholakale belama flyers alokwenza lokuthi bekumele kubhikitshwe nakhitshweni umnangakho. Kungakho besihlala sikhuza abantu bakithi ukuthi hayi abake bayekele ukuba ngothathekile bengene entweni ezingaso zabo, ngoba lokhu bathola izikhathi eziningi sebelimala kumbe sebebotshwa, abanye sebesifa befela into zasempumalanga ezinyeke zasinika ukuthula singumthwakazi wonke jikelele.
Manje ngokubona kwakho kuyini okumele kwenziwe ukuze kube lenguquko ikakhulu nxa sikhangele udaba lwenkohlakalo i-corruption elizweni?
Ekuzima baba Gande labalalela ukuthi singathi thina i-corruption ingaphela kuleli lizwe leZimbabwe. IZimbabwe yavele yafoundwa ngamanga le-corruption ngo-1980. Uzakhumbula ukuthi ngabo-80s sake saba labo Willowvale scandal ababekhokhelwa ngabo Chris Nyakumbo labanye bonke abatshontsha izimota lakho konke. Kwabuya ngabo-1998 okumbira igangayi badla umumbu welizwe eGMB abazange benziwa lutho, baprotectwa nguyena lo uhulumende weZANU-PF. Kwathi ngomnyaka wabo 90 something futhi ofana nayo kanjalo, oChikore banatha ifiweli betshontsha amafutha, uhulumende weZANU-PF wabaprotector. Aziningi izinto eseziyenzakele kulo uhulumende kusukisela ngo-1980 kuzofika kathesi. Okusitshengisa ukuthi emuva lengabo-80 abantu babengakunanzelela ukuthi government yeZANU-PF i-correct. Lokhu kutsho ukuthi akulandlela iZimbabwe engaguquka ngayo kudaba lwezocorruption. Uzakhumbula ukuthi lawo Robert Mugabe sabusa kwazo wavuma ngomlomo wakhe ukuthi eMarange Diamonds khona ngale kutshontshwe ama diamonds aweza 15 billion.
Labo abathi bona iZANU-PF isuke esihlalweni, abathi bona ZANU-PF must go, ubona ungani indlela yini engasebenza ukuthi kube lenguquko elizweni?
Sibonile ukuthi thina labantu laba ngamanzi leparafina kufana lokubopha ubabhemi lenkomo, asikwazi ukuthi sithi ZANU-PF must go ngoba kwasekuqaleni vele kayifaka ongakithi. Esiyithi esikufuna inkululeko yabantu bakomthwakazi, sizimele sisodwa ukuze lalesi sibungu okuthiwa yi-corruption singaphili kithi, ngoba vele abantu bakomthwakazi bayaziwa bayahlonipha. Njalo i-corruption kumbe ngithi ubusela kakukho egazini labo, kanti abantu bempumalanga ubusela busegazini labo aba ubuningi babo.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli
ebantwini bonke kakhulu kusapho lukamthwakazi, ngithi sokungathi uNkulunkulu engasiphilisa asiphephise kulolu bhubhani lwe-corona osolubhubhise umhlaba lwaqeda lezihlobo zabangani bethu. Engingakutsho mina njengomongameli we-MRP ukuthi hayi, nxa lolu bhubhani ludlula siyaphakamisa izinga lomzabalazo wethu, singena ebantwini sichumayela ivangeli lokuthi umthwakazi makabuye ukuze sihlukane lalaba abelizwe leZimbabwe abaphethwe yibusela ubudlova lokubulala lakho konke osokwenze abantu batshintsha babazinyamazana.
Loke bekungumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Siyabonga Chris ngohlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Ukuziphetha ezakusihlwa sikhangele ebezihamba phambili. Inani lasebebulewe iCOVID-19 eZimbabwe likhwelile njalo izolo laya kumachumi ayisithupha lasikhombisa ngemva kokubhubha kwabantu abalichumi lane. Abanye babantu ababotshwe izolo abagoqela isikhulumeli seMDC Alliance uFazai Mahere lomlobi uTsitsi Dangarembwa bakhululwe inkantolo namuhla. Bekukhunjulwa abantu ababulawa libutho ngosuku lwanamhlanje ngo-2018, iningi lisithi uhulumende ulokhe engakagcwalisi izeluleko zeMohlante Commission. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona njalo ezakusihlwa kusasa. Olivalelisayo, umuntu ngamilinkomo.